Abongi bathala ngokuthi bayancindezelwa nxa kuthiwa bengeze amalanga okusebenza esibhedlela bona bengatholiswa iholo elenelayo. Umnumzana Anthony Majongo sumgcinisihlalo wezina koBulawayo uthi isivumelwano sabo lohulumende siqhubekela phambili ngoba izithembiso zabo zingafezwanga.
Le government ukuthi sifune imali ibe according to interbank rate. Sifune imali njalo ngikho sibone sihambe ima flex hours lawa. So i-COVID yabuya then bathi siyekele ukwenza ama-hours. Thina sithi asikwanisi ukuthi senze njalo unless i-government isinike imali leyana i-according to bank rate. Khonapho futhi sifuna ukuthi kube le protective clothing ikwanileyo. Kodwa futhi sifuna ama-allowance ama-health workers ukuthi sithole imali iyakhwanayo ukuthi vele i-COVID allowance iyakhwanayo. Yalo because ukuthi sizobanja umkhuhlane singahlala kakhulu esibhedlela siyakwanisa ukubanga umkhuhlane lo. So ama-flex hours lawa siyaqhubekela phambili siyayenza.
Umnumzana Senzeni Sithole ongumongi uthi kunzima ukwamukela lokhu.
Kunzima ukusebenza ngesikhathi leso sibhedlela ngoba silokwesaba umkhuhlane we-COVID-19 ngoba singela mpahla futhi ezokuvikela eziqondileyo. Ngakho ukuthi kwengezwe amalanga okusebenza kuncele kithi satsho esikufunayo kuhulumende kodwa lokhu lokhu kungafezwanga. Ngakho asisoze senza into ezasifaka impilo zethu engozini. Sizaqhubeka sisebenza ngendlela esavumelana ngayo.
Unkosikazi Rebecca Nyoni oyisakhamuzi uthi omongi basengozini enkulu ngakho kumele bananzwe kuqala.
Thina njengezakhamizi esihamba esibhedlela sisiyalatshwa siyabona ukuthi khona amanesi aku-risk sibili ngoba i-coronavirus leyi ayilandaba ukuthi ngudokotela unesi yini iyabulala. So abantu abethu labo baku-risk siyacela ukuthi bedingele i-full kit yokukhava ukuthi umkhuhlane lo ungabahlaseli njalo futhi befakelwe imali ezwayo ngoba laphana kufana lomuntu ozinikeleyo to do or die ukufa. So abaphiwe imali bephiwe le-full kit yonke.
Ngomnyaka odlulileyo inhlanganiso zabongi zihlangene zaphuma lesinqumo sokuthi kusetshenzwe njani phansi kwesimo somnotho weZimbabwe ongamanga kuhle zavumelana ukuthi amalunga asebenze insuku ezithile. Umnumzana Paulinus Khosana owe-Apex Council wenqabe ukuphendula imibuzo kodwa umbiko ophume kunhlanganiso leyo ngemva komhlangano wabo lonobhala wezempilakahle uthi lesi sinqumo sethulwe ngumgcinisihlalo we-COVID-19 Task Force ongumsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati obikwa wathi ukusebenza amahola amalutshwana sokumisiwe ngakho abongi kumele basebenze insuku ezigcweleyo ukuze ilizwe lenelise ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Abongi bathi abangeke baphambuke kusinqumo sabo sanyakenye bazaqhubeka besebenza ngendlela abavumelana ngayo njalo lokuthi baphiwe impahla zokuzivikela eziqondileyo ukuze labo basebenze bephephile ziyadingakala ezibhedlela. Ngimele Studio 7 yiboBulawayo ngingubathabile Masuku.